sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesine mhlazi ku 19 lwezi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amagqwetha entatheli izindaba evalelwe ejele lechigurubi u Hopewell Chingono athi esabela impila kahle yakhe ngoba sokuqhamuke imikhuhlane kuleli jele.
Inkantolo eZimbabwe isetshenziswa ukuseka ama-political scores.
Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi seliphatheke edabeni lwabantu ababili abadutshulwa ngamasosha eChisuma duzane ledolobho leVictoria Falls.
So ke thina siyalwisa ngamandla onke ukuthi izakhamizi zakuleya ndawo zikhitshwe okwesaba.
Uhlelo lwezokulima lamhlanje sisecholocho.
Amalungiselelo okulima esigabeni secholocho ngathi Gandhi ahamba kuhle kakhulu. Ikakhulu ngoba phambilini abantu benzile phela lokho uhlelo lwahulumende lwegajompo lolu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amagqwetha entatheli izindaba evalelwe ejele lechigurubi u Hopewell Chingono athi esabela impila kahle yakhe ngoba sokuqhamuke imikhuhlane efana le bronchitis, i hepatitis B kanye le TB kuleli jele. UChingono obotshwe mhla ka 3 kulinyanga esetheswa icala lokuvimba isandla somthetho kudaba ake alubotshelwa njalo ngontulikazi olokutshotshozela udlakela. Izolo umthethwandaba we High Court wahlule isicelo sakhe sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso i-bail ngemva kokwalelwa ngumthethwandaba kamanje. Elinye lamagqwetha akhe umnumzana Doug Coltart uveze izolo enkundleni yokuxhumana e-Twitter ukuthi isitokisi uChingono ahlala kuso siminyene kakhulu. Lesi stokisi silezibotshwa ezingamachumi amane lasithupha 46 kodwa sona sakhelwa abantu abalichumi lasithupha 16 kuphela. Ngokunjalo uColtart uthi uChingono ulakho kuhlaselwa imikhuhlane le kalula. Umahluli weHigh Court uza kwethula isinqumo sakhe kusasa kusicelo sikaChingono esokuthi akhululwe. Ukuhlaziya loludaba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Abantu beZimbabwe kufuze beqale bezwisise into eyodwa ukubana kusukela silokhu sathatha uzibuse, inkantolo eZimbabwe isetshenziswa ukuseka ama-political scores. Ongakhangela ngama-80s obaba uMoyi uDabengwa noMoyi babuMasuku bavalelwa ngohulumende emajele. Even inkantolo ithe kabalacala. So kuleli umuntu uyavalelwa as long as engekho politically correct. So mbona ngazathi kulutshwane esingakukhangelela okungenzakala kuChingono ngoba uphikisana lalabo abaphethe amandla. Ungakhumbula ubaba waphuma ekhuluma lo ophethe ukuthi we control the police, we control the army, we control everything if we say this. So lamakhoti ba control. So ubaba lo uChingono ubekhuluma kakhulu ngendlela abeva ngayo lendlela abephula ngayo ilungelo loluntu. So mbona ngazathi because of that bazasebenzisa inkantolo ukuthi bemjezise. Awusiyontentsha into amaZimbabwe nokuzithebe yazi ukuthi inkantolo zethu ziyasetshenziswa kakhulu yilabo abaphethe amandla ombuso.
Inhlanganiso yeMo Ibrahim Foundation ithi uhulumende uyawuhlonipha umthetho lokho esingathi rule of law. Kodwa nxa sikhangela okwenzakala kuChingono singathi kuyavela yini lokho, kuyahambelana na?
Ngibona ngazathi kukabili, it's either omo Ibrahim kukhona sebeba bribe ngakho phela abantu bezimali bahlezi bedinga imali or bale picture engayisiyo ngelizwe okudingakala ukuthi abantu bebachasisele ukuthi hayi akulukabi lento eyatshintshayo instead sokuwezi ngoba kathesi ungayikhangela imithetho esisetshenziswa izolo lwanoba ubehlukuluza abantu kodwa bengabumbi imithetho efanana lalalesibo esibunjwa opatriotism act lapha amaZimbabwe segayidwa libandla ngoba kunamuntu ongekho patriotic to the country but sokuze sibe ipatriotism yethu snapping measure ngeloyalty yethu to ibandla elihlukumeza ilungelo loluntu so mbona ngazathi kulutshwane it's either abala information kombeni kukhona ababa bribe ngakho ngokwezemvelo ngoba abantu abalemali bahlupha ukuzwisisa kwabo
uChingono uzabuyela enkantolo kusasa lapho azakuzwa ukuthi uyakhululwa yini ngebail kumbe uyaqhubeka evalelwe ubona izala nkomoni
kuyakuya ngokuthi bona abaphethe amandla ezepolitiki bathe bacabanga ukuthi kwenziweni but okulosizi as long as amazwe angaphandle elokhu ebatshayela izandla hhayi bangakwanisa ukuthi bemvalele lokuthi efele phakathi kabala ndaba ngoba baningi esibabonile kodwa bephikisana nombuso lo abafele emajelo leni mojongwe omasuku so kakusiyonto entsha amaZimbabwe kufuze kuzwisise ukuthi abantu laba abaphethe amandla they can do anything
umnumzana mbuso ofuzwayo ulwela ilungelo likaZulu ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zejele lechikurubi kodwa sithole imbiko ethi lasejele lekhami kobulawayo lakho sokuqhamuke imikhuhlane khona kungela mithi yokwelapha izigulane Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi seliphatheke kudaba lwabantu ababili abadutshulwa ngamasotsha eChisuma duzane ledolobho leVictoria Falls ngenyanga edluleyo. Ababili laba badutshulwa emavinkilini eChisuma uMorgan Jujas Banda walimala wayafela esibhedlela kuthi uDumisani Dudu Mpofu wahle wabhubha khonapho khonapho lanxa amasotsha amabili ayenza lesi sihluku abotshwa umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi abala qiniso lokuthi umthetho uzabajezisa ngemfanelo nxa bengalulandelanga lolu daba baphutsha lalo lapho oluphelela khona
sinanzelela ukuthi abantu bakithi bayethuselwa kakhulu nguhulumende weZimbabwe esebenzisa umbutho labeZimbabwe Republic Police kumbe ngithi esebenzisa wonke ama uniformed forces esingathi Joint Operations Command uzananzelela ukuthi khona ngale kwelechisuma undoda nalowo ongumnikazi wamabhizimusi nguye obekhoza ihavok ebadaleni phakathi komphakathi esebenza lamapholisa kunye lamasotsha ukuthi bayethusele izakhamizi bayethusele abantu ikakhulu laba bantu abangangena esitolo sakhe okwabangela ukuthi kuze kubulawe amadoda lawa ngu-2 ebulawa ngamasotsha ngokunjalo uzananzelela ukuthi izakhamizi bese zihlala zichechobele ngoba amasotsha lawa ayekhempe esikolo phakathi komphakathi okuyinto esithi ngathi nasiyikhangele sithi kuyikuganga amasotsha avele adingani phakathi komphakathi elizweni okuthiwa alilampi njalo okuyilizwe okuthiwa lilokuthula sithi thina ke sifuna ke ukuthi uma ngikwiro lo omkhulu wamapolisa eVictoria Falls sicabanga ukuthi laye abotshwe njalo akhutshwe umsebenzi kuba isiphathamandla sefolos ngoba kulokuganga okuningi lokuhlukunyezwa kwabantu ngaphansi kwakhe enguye okhangele lolu daba soke thina siyalwisa ngamandla onke ukuthi izakhamizi zakuleya ndawo zikhitshwe okwesaba
njengoba bobabili labo ababulala abantu ababili labo bese stokisini esizwa kuthiwa babotshwa lina lithini ngalokho njengoba bebotshiwe lifuna kwenziweni
siyazi ukuthi laba basestokisini okwamanje njalo icala labo alikathethwa isifiso sethu ukuthi laba bantu bagwetshelwe ukufela entolongweni ngoba bangabantu ababangela ukufa kwabantu abangela cala. Sizakhumbula ukuthi bathe beqamba amanga laba bantu bathi bona laba ababulalayo babezama ukubalwisa bebathathela izikhali, kanti okwakuliqiniswe ukuthi ngabantu ababesetshenziswa ngumnikazi wamabhizimusi khona ngale Chisuma. Bakwenza nje betrigger happy, bedubula nje abantu mahlayana baze bababulala, ngoba siyazi ukuthi bayazi ukuthi uhulumende wabo weZimbabwe uvele ungumuntu ophila ngegazi labantu, kanti njalo babekhangelela ukuthi kabaye kujeziswa. Ngokunjalo sithi thina siyi-MRP laba bantu kabajeziswe, inkundla ingachitha isikhathi ngoba icala bolisegcekeni babulala. Kanti siyazi ukuthi ngakwelinye icele futhi inkundla zakithi zi-compromise, sungathola ukuthi i-judgment yabo ingaba ngenye engagcina ingasazwisiseki. Kodwa sithi thina siyimthwakazi ze-Republic Party sincesana labadala, sizakhangela lolu daba sibone ukuthi ngempela i-justice iyaprevaila, izidlova lezi zifele entolongweni, ngoba kula ndlela ezingaphiwa isigwebo esingaphansi kokuthi zifele entolongweni, ngoba inhloso yabo yayivele ingokubulala, okuyinto abayenzayo. Sinanzelela ukuthi bona abantu ababulawayo bangabantu futhi mhlawumbe singathe emulini zabo bengama-breadwinner, kusitsho ukuthi izimuli zabo sezisele zizintandane kungela bantu abazikhanyeleyo.
Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa owemaswingo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Kuthi abangamachumi amathathu lasithupha 36 batholakala beligcikwane le-coronavirus. Abangamachumi amabili lane ngabakobulawayo. Kuthi abahlanu ngabemathebheleland South, emathebheleland North babili ababanjwe leligcikwane, loyedwa owesigaba se-Midlands. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi amapholisa e-commission ecubungula inkohlakalo iZac atshone ebuzisisa umsekeli kamphathintambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro phezu kodaba lokuthi wayezama ukuthi ugatsha lwakhe luthengele ilizwe imithi luthengiselwa inkampani alesabelo kuyo. Umsakazo we-Al Jazeera uthi umprofita uShepherd Bushiri ubotshiwe izolo eMalawi, lapho abalekela khona evela kwele South Africa athoniswa khona icala lokungethembeki. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Sanibonani basakazi be-Studio 7, ikhuluma loNcube endaweni yase iPlumtree. Mina okwami kusenhliziyweni yami basakazi, ngibongela ukuhamba kahle kokhetho lwase-America. Sengathi lamazwe ase-Afrika wonke angabona isibonelo sokuthi noma uphethe ilizwe, uma ungavotelwa ngabantu udliwe, kumele uphume ungayaleli embusweni. Lokhu kube yisifundo kakhulu emazweni ase-Afrika, ngoba yibo siyazi ukuthi banenkinga yokuthi abafuni ukuphuma embusweni. Sicela kakhulu amazwe ase-Afrika ukuthi balandele isibonelo esenzeke e-America ukwenzela ukuthi abantu bathole intando yeningi. Akusizi ukuthi uyalele embusweni ekubeni abantu bakuvotele ukuthi uphume. Ngiyabonga.
Msakazi wami, ngiyabingelela. Mina ngihloniphana inkomo ngilapha eJohannesburg. Okusenhlizweni yami njengakhuluma ngakho ukuthi izulu esilibonayo lisina lapha. Kuyikufisa kwethu ukuthi ngabe lina phela kwabulawayo ngoba abantu bakithi bayasokolela manje. Kuyikho lokho okusenhlizweni yami mhlakazi, ngiyayibonga.
Yesalibonani linjani basakazi beStudio 7? Hayi, ngiyabonga nami ukumphendulela engenze khona njengamanje. Mina igama lami ngumoyo Stanley, ngise Lowagwelo esikombingo. Hayi, siyajabula ngomsebenzi eliwuqhubezayo basakazi lonke, silifisela inhlanhla. Ngibonga kakhulu indlela okuba njengayo ukhetho ezweni lase-America lapho. Masilandelela ke sithola ukuthi hayi ukhetho lokuba njengezinga eliphezulu kakhulu, ongangokuthi ngabe nathi njengamaZimbabweni singafunda 1 or 2 things. Iqiniso lihle, ngitshayela ubaba uJoe Biden ihlombe ngendlela azithobe ngayo. Ngifisela njalo abantu base-America inhlahla ukuthi ngabe umlimo ubengangenela bebe lempilo engcono kungafani nayo kithi lapha eZimbabwe. Ngiyabonga basakazi, ngiyabonga kakhulu.
Kunjani ke basakazi abahle? Hayi, mina ngifisa ukuthi e-America kube lo-president omuhle akahlale phansi lo ekhomba njengamlibalini.
Ngithanda ukubengelela amaZimbabweni wonke lamazwana nje wonke bonke nje abalaleli beStudio 7. Igama lami nguWashington Ncube, ngibuya eCholocho koSkente. Mina owami umbono ngithi ugamende kayivule amabhoda ngoba umkhuhlane lo okhona umkhuhlane okhona njalo ngicabanga ukuthi asomkhuhlane ongadlula manje, umkhuhlane esisezaphila nayo esikhathi eside. Yikho kayivula amabhoda njalo lathi singabantu asilalele umlayezo esiwuphiwa ugovernment. Mas siyagada izimoto sizameke ukuthi sifakeni amamaski nala okule mhlangano yabantu abaningi, azame ukuthi sifake namamask. Ngoba mina kwelamsayidi ukuvalwa kwamabhoda angikuboni kuyisolution, but isolution ukuthi abantu befundiseke. Abantu bangafundiseka yikho la embona khona ukuthi mhlawumbe singawuvikela lo mkhuhlane, kodwa ukuthi uvala amabhoda angiboni ukuthi kulungisiza ukuthi singawuvikela lo mkhuhlane. Ngoba lokho ngibona ukuvalwa kwamabhoda kungaba i-cost enkulu futhi kakhulu ngoba i-catch yokakhulu eZimbabwe ngibona ngathi siphila ngemali zakwamanye amazwe. So uma kuvalwe amabhoda angiboni ukuthi kona abantu beZimbabwe impilo kusukusiba nzima kibo ukuthi bephile. Njalo le movement yethu thina kakhulu sibhese ezintweni ezithengwa kwamanye amazwe like South Africa and Botswana. So ngowami umbono bengicabanga ukuthi ma amabhoda evuliwe impilo yabantu ingaqhubeka ihamba kahle, kodwa kube le mfundiso njalo abantu belalele leyo mfundiso. Ngiyabonga.
Amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ake sikhangele esivela ngapha kwele Melika. Lamuhla iziphathamandla zokhetho esigabeni seGeorgia zikhangelelwe ukwethula umbiko ophathelane lokubalwa kakutsha kwamavoti kulesi sigaba. Umongameli Donald Trump wanqotshwa ngumnumzana Joe Biden kulesi sigaba ngamavoti amalutshwana kakhulu. Lesi sigaba ngesinye sezinye ezimbalwa ezahanjiswa emthethwandaba ngumongameli Trump, yena othi waqilibezelwa kulolu khetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Nxa ukhangela ukuphendula kukamongameli Trump esithi yena uyowinileyo, lokhuyana ikufa kwendoda eyala ukudliwa ebikhangelele ukuthi izawina. Ujayele nje ukuthi uyaubevele evusa ngenkani ezinye izinto ezenza ngenkani. Manje lapha into yokhetho phela into esegcekeni, inamba kazimvumeli, kazivumelani dlalo kwakhuluma layo, inombolo kazikuvumi, inombolo zithuluzile. Usazamazama nje njengoba sibona ukuthi lasemakhoti bayamxotsha, indaba zakhe kaziyiphambili. Mhlaso kumele ukuthi aphume embusweni nje uzaphuma. Lokhu yikuzama, uyikuzama ngesilungu ukuthi bayakuthiwa kuthiwa last kicks of a dying horse.
Siyabona ukubana uMongameli Trump usexotshe esikhundleni inkokheli yebutho ebalisa lomunye obekuhlangothi elubona ngezokhetho. Ngokubona kwakho ukuxotshwa kwabantu bona laba kungahamba njani, kakhulu nxa sikhangela ukubana uMongameli Trump uyala ukuthi aphe intambo zombuso uMnumzana Biden imicimbi emeli yenziwe kathesi phambilini kokuyacotshwa ngozibandlela, ukubona njani khona?
Lava abaphathi abaxotshiweyo nguTrump ngabaphathi bezikhundla zabakade bevele behleli bevumelana layo uTrump ngaso sonke isikhathi bevuma izinto azikhulumayo. Osokubaxotshisile kathesi ukuthi iqiniso balibonile obali ukuthi uTrump usenjani, use kaphumelelanga ekhethweni lakhe. Ngabona umuntu webutho ubezama ukuthi amkhuze uwenza izinto zakhe leza azwakala ukuthi uzazenza. Ngenxa yokuthi yena uTrump ngenjayelo ngumuntu lona obezibusela nje engelabantu abamqondisayo ukuthi bamtshele iqiniso. Lalo omunye oxotshiwe othena, hayi ama-elections kade free and fair, yikho kubaxotshisileyo. Kodwa ukubaxotshisa lokhu unceda uBiden ngoba abantu labana ubaxotshe sikukuthi ubaxotshe emakhandabo zingebhezi kazilalwazi. Ngenxa yokuthi abantu laba bafaye ilizwe phambili hatshi imisebenzi, bazamtshela uBiden ukuthi kuyini okumele abekwazi ngezinto ze-army kathe sokwenzakalayo, lokuthi kuyini uTrump angafuni ukuthi abantu bakwazi njengoba ehlale efihlile. So uBiden uzahamba nje ayexotshwa njengabo president bonke. Akula president uthwa kuloyedwa wake walela esikhundleni, but uTrump uzazama izinto zakhe zemithetho yakhe uhambisa abantu emthethweni. Kodwa njengoba sikhanya zingaphumeleli izinto lezizohambisa abantu emthethweni, abanye ojaji bazenza zibe zinhleyisa, abanye amagqwetha abebaqhatshile baziphumela bengakayifika lasemakhoti ukuthi hayi asikwanisi ukuphumelela ngale ndaba. Kutshengisa ukuthi uvele uzaphuma nje kuphela, akula nto azayenza. Uzama nje ngenxa ukuthi yena vele umuntu inhlalo yakhe, indlela adalwa ngayo ukuthi yena sonke isikhathi yonke into engahambi ngendlela yakhe kumele ayiphikise. Uyidictator ye-America. Manje unfortunately i-dictatorship ye-America kayisebenzi njengakwezinye indawo. Mbona ngani indaba zamuyenza kodwa kasoza aphumelele. UBiden nje lo Harris bazahambe White House bayebusa. Mhlaso kumele aphume, uzaphuma. Endaba soze bamdudule, lizambona siphumela yedwa ehambe sezindaweni zakhe engaphenduki.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State. Namuhla uhlelo lwethu lwezokulima siseCholocho. Sixoxa loMnumzana Believe Gawule, isakhamuzi njalo elilunga lebandla leZANU PF.
Amalungiselelo okulima esigabeni seCholocho ngathi Gandhi ahamba kuhle kakhulu, ikakhulu ngoba phambilini abantu benzile phela lokho uhlelo lwahulumende lwegajompo lolu. Kakhulu abantu abaningi balwenzile uhlelo baqiqine kakhulu ehlelweni lololo ngolulilolo olukhanya solukhulile insuku zanamhla lungani luyaletha ukudla okungcono izilimo nxa zithe zasilinywa ngendlela yohlobo lwegajongo. Ngokunjalo kodwa kuhulumende uhlelo lwakhe olwenhlanyelo lolu luyaqhubeka luyaphambili, nama-fertilizer azahamba ebantwini. Alo uhlelo olunjalo ukuthi uhulumende uyancedisa abalimi ihlanyelo langoba uhlelo olukhona oluqhubekayo nje olwasungulwa nguhulumende ukuthi sonke isikhathi ngeminyaka ngeminyaka luyaqhubeka luyahamba. Lekhona ngale Cholocho-ke kunjalo sikhangelele ukuthi uhulumende uza kubeleza uhlelo lwakho. Abanye sebezitholile inhlanyelo zenezinjoba sikhuluma sinje.
Zona inkomo azicakanga yini ngalesi sikhathi? ukuthi ziyenelisa ukungena emasimini izilima.
So kanti ukuthi inkomo zicakile, izilimo zicakile, akukabi lokudla ngaye abantu bengalima. Kodwa khona kwane ngikutshe ukuthi njengoba ugajompo lwana sesenziwe yiyo, kodwa uyasebenzisa nzima ugajompo lo. Izilimo, inkomo, izifuyo zisacakile, sinto ukuthi sakhangele ukuthi izulu lithi lingalithelana utshani buzabakhona, bese sokuthi izifuyo ke zithole ukudla ukuze ziqine, zilime ziqinile. Yikho okukhona sibili ukuthi azikho simeni esihle, izifuyo zicakile ngoba kade zihlutshwa udubo lwamanzi lokuswelakala kokudla. Kodwa manzi sekukhona nje kwezinye indawo lapha nalaphayana, kodwa manzi alokho ehluphe njalo yikho izifuyo kaziqinanga ukuthi zenelise ukuthi zilime kuhle. Samelele ukuthi sithole ukudla okungcono ukutshani lobu bungakhula zibe seziqala ukuthi ziqine zidonse amakhuba abantu ba.
Kukhona yini imizamo kumbe sithi izicebiso zabalimisi ukuthi abantu bakhuthazwa ukwenzani ngalesi sikhathi, ikakhulu njengoba sinanzelela ukubana izulu lakhona kwesinye isikhathi alini ngemfanelo? Bathini abalimisi khona ngapho eCholocho, ngasitshela ngamafitshane?
Imigandi bayafundisa abalimi ikakhulu ezigabeni zethu lezi ezizo zingelazulu kuhle kuregion 5. Abalimi bayakwazi khona ukuthi izilimo abakhuthazwa ukuthi bazilime izilimo eziphila phakathi kwendawo, ezingaphila phakathi kwendawo elamanzi amalu elezulu elulutshwane. Ngokunjalo abalimi bayakufundisa kakhulu khonokho. Kodwa kuya kube le nhlanhla nje ukuthi kwesinye isikhathi nje kuqhamuke izulu libe linengi, kodwa ke sikhangelele ukuthi indawo yakithi njengezulu elilutshwane abalimi bahlala befundisa ukuthi abantu baqine kakhulu ezilimeni ezisinda ekubeni indawo eziba lezulu elilutshwane njengendawo njengemango yethu eyiyo esikhangelele kakhulu ekufuyeni kakhulu kulokulimeni izilimo.
Umnumzana Believe Gawule isakhamuzi seCholocho esigabeni seMathibeleland North ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseCholocho. Kusasa sigqiba indaba zethu zokulima. Thiyani indlebe lizwe ukuthi siliphatheleni. Lolo lamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Amagqwetha intatheli izindaba evalelwe ejele leChikurubi uHopewell Chingono athi esabela impila kahle yakhe ngoba sokuqhamuke imkhuhlane efana lebronchitis, hepatitis B kanye leTB kuleli jele. ibandla lemthwakazi Republic Party lithi seliphatheke kudaba lwabantu ababili abadutshulwa ngamasosha eChisuma duzane ledolobho leVictoria Falls ngenyanga edluleyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.